umongameli Emerson Dambuzo Mnangagwa usebeke ilanga likamhlaka 13 Ntulikazi ukuthi ngamabandla ezombusazwe abhuqane kudingwe ozanqoba kukhetho. Ngelanga linye kuphume lombiko kuphume ukuthi abaphandle kwelizwe basuke bethole ithuba lokuvota besemazweni lapho abahlala khona. Lokhu sokudanise abanye abaseBotswana abathi bona basekudeni ngakho abasoke benelise ukulubhekisa ekhaya kuyavota bekhala langendleko zokuhamba. Umnumzana Colin Dumani Mlalazi uthi mhlawumbe uhulumende ulokhe lovalo lokuthi inengi elingaphandle kwelizwe ngabasekeli bamabandla aphikisayo yikho kuvalwe i-diaspora vote.
Laba bantu vele bayafanana isame government lana le yaphumileyo ekamgaba okuthiwa iphumile. So andiyobona isame system vele abayisebenzisayo. Bayesaba ukuthi vele laba bantu abaphume phandle baphume ngocuku lwabo. So vele kabasoze bavotele. Period.
Umnumzana Dumisani Ncube uthi njengoba umthethwandaba usuvalile ukuthi abaphandle bevote ebesemazweni abahlala kuwo, kuzaba nzima ukuthi benelise ukuya ekhaya mhlaka 13 Ntulikazi.
Kuluhlupho ukuthi abantu betraveli ngesikhathi lezi because ikhayela ukuthi kuphakathi komnyaka abanye abantu babesemsebenzini njengamatisha babebele izikolo zabo zokusavuliwe. And it's cost because lapha usebenzisa imali ukuthi utravele, ukuthi utravela kwangikhona imali yangikhona ihlangani futhi.
Basemadolobheni afana leHabron kuzamile betshone esikhwameni bakhokhe amapula edlula inkulungwane i-1,000 pula yokugada uma befuna ukuhamba ukuyavota ekhaya. EleZimbabwe alikaze livumele abasemazweni ukuthi bavote noma nje kulezigidi esemazweni agoqele Australia, Botswana, New Zealand, South Africa, United Kingdom, United States, Canada kanye lamanye. Iningi njalo alenelisanga ukuloba amagama kuluhlu lwabo labo sebethole ilungelo lokuvota ngenxa yokuba khatshani lekhaya. NginguMartin Ngwenya, Oi, Ndaba ze Studio 7, ngiSabron kwele Botswana.